soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 28 zibandlela 2019 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is so beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka lakuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti ngabagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government ya negotiate la ma producers kuvunyelana ama price. Intengo ziyachana endawo lezi lalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVictemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo sasayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa udanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo. Bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansila ikhulumisane nabanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la i-council ngokwayo, but lokhu is so beyond i-capacity ye-council ngokwayo ngoba i-directive eyasuka lakuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapha abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shidembe ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecishiwe. Kodwa abakhulumeli Studio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axoshanise abantu ngale ndlela. Umnumzana Kate Maziba isakamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekuthengiseni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekugqokwe ngabenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalo lihlanzekile, kodwa lokhu sokusenziwa amasosha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisa ekhansili ezenzile yena njalo siyabona ukuthi uhambe etshaya abantu, konke lokhu sokutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizelwe ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare yathi Resolute Council sidilizele yontito, sebendilizelele takshop yami azinto zeZimbabwe kazimangu, sigabe sizibuhlungu shuwa siphile njani eZimbabwe khonapho.
Loba nje ikhansili sithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeni sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mtoni ubengafaleli ucingo. Ngokusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele isitudio 7 seHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokitshini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zathiswa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, umnumzana Comfort Mujekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Shoa into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate la ma producers kuvunyelano ama price intengo ziyachana endawo nezilalezi, but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most, but isithengiswa $45. But kuyenzakala ezindawo uyasifola sesithengiswa ngama $2. Into leyo yavama kakhulu soon after ithe aweyayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply ezinyeindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kunabanye bayithatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana atshiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanga yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngeyokuthi ama-price akhontrolwa yibo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyo siyayithenga ngemali leni, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengensinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane nabama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo zitahamba zideliva. And la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $10.50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi babezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-product lawo aso isinkwa kuphela, kufana nabo-cooking oil, kufana nama-beverage drinks, kufana nabo-mazowe, konke uyathola. Even lempuphu uyathola indawo sebekwenza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehlamba ijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso ukusuka isikhathi laphana kwaba le-stay away yagidlisa impahla ama-price ekhansi kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana ama-shopi bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo one walisasiphitha eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo one esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi hala competition but into thina
Hello ke ngumnumzana Comfort Muchekeza umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathabeleland ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekwobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Uhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Halema Motlanthe eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sivalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathi ntambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona zani kumele kukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi xa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu bekulama-structures esingathi ngawe-violent ngoba nxa sikhangela even abantu ababebevulela abantu ukuthi beluthe kwangase abantu abavela ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukane ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhangelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udedekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. kungathatha ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kweZimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem naleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. So kuyasimangalisa ukuthi khona enanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshentsha ama-uniform ama-police station kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Kala kwaba nama-task force kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjengezesi aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kabeshi lo konga gabe la ma electoral reform. Kisho ni pi constitution, kadesu la banda wa iskisande, taba falele ya banga funyulibewe la malo ya. O di constitution yulibewe la malo ya. So kia po kati lubezi mizi ndo okulume ndi anga bing manye ya konga ba. Kwa isi iskati service kona zanule sanle zinti ni zankona. So kuza banzi, mkutu be mnyofa di task force. Mkutu njia mkutu umzali, apinde be mwurefuri, apinde be mwulainzimen. Kuza banzi, mkutu kwa iskati nesnin, okulume ndi mnyofa na ayosibi.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni le Studio 7 ekovulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kweningi lengatsha zikahulumende welemelika obese kulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwele Venezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abasezifundweni zesecondary kusiya kwabaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala ukwedlulise amalawulo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokusiphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being said is that you find 40% of all suicides happen to be
because of drug abuse. Amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazwi esithi singabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukuthengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi se-St. John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu duko. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi phakathi khangela sisenze abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu kungabe kusemathown kungabe kusemakhaya khona besibabu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento esidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesikhiwa sithi yi-drug resistance education ukwenzela ukuthi uma ehlangane lakho kungabethusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye abeke thisize ngikhaya ngale uyanika imali kahlani labantwana phansi ngala sikhathi lawo sekuya kuphela ngokuthi sehlangane lo mntwana oselama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngakuya sekuphele kunabo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedakwa kumbamba ingqondo kwambamba umzimba so uzathatha isikhathi sokufuna labana abelaphisayo esingathi i-rehabilitation yesilungu. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church ongu-parish priest eSt Canisius emzini we-Marlborough edolobheni leHarare.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza so ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebeyenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele nathi sibone ukuthi empilweni ikuyini okuyenzakalayo ngako khe kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sishumayela sikhulume ngento leyi ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli nasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo eParinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly is the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningilokhu kubangelwa yikuswela okokwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa nokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibili kodwa udube ukuba abanalutho lokwenza ngaphandle kokusebenzisa okudakayo lokho. Ngingathi mina kulo kuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngasebebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo. Njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalomkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo lithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabezupho. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula ezomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wakhe waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi uqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ukuba achazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu kutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukuba atshele amalunga eqembu leHighlanders angenele umhlangano oqhutshwe ngesonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezizakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo. Okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho-ke uthi ukuqatshwa kukaBekuthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula uba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Bronging in uBekuthemba was not by the side. Izibongo ziyafanana, idrive yangkhona ngiyokuthobalana na lesi abantwana beHighlanders u-understand the football yeHighlanders ukuthi bangene kusisi. So kuletha uBekuthemba ukuthi abuye azosijoyina ku-first team senza thi ngithole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structure in terms of its development. So far, I'm going to study philosophy from the under 14. He's a total start man, so he's going to one school and he needed a man under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBekuthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqetsha iqembu leBulawayo City kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo ngumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisele Highlanders le-Triangle kanye lele-Haumine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBekuthemba udlale kwesikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni lase-South Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisele Morocco Swallows kanye lele-Mpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqeshi obevele esebenza noMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu kusithi umqeqeshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibanda laye ubephathisa kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engelasithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqeshi oqeqesha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ndiga savumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasosha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBekuthemba Ndlovu. Seludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.